So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 16 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika usethese umholi wamapholisa eZimbabwe uStephen Mudamba izijeziso zenotho.
Ungananzelelwa ipolisa leli lifakiweyo lapha lili ipolisa lenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansila kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami.
Okwabo lokho kwe-TRC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi kusebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Kambarami angayilandelanga.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngoba abantu becabangela ukuthi udabuka eMpumalanga yena engoweMalawi.
UKambarami bathi lichona nengasochona ukuthi Kambarami isinyanja. Njalo uKambarami ngumuntu okhule lapha koBulawayo, wazalwa lapha koBulawayo, wazalwa ePhelandaba Clinic. Bacho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika usefake umholi wamapholisa eZimbabwe umsekeli kaSkomichi wenhlelo zamapholisa umnumzana Stephen Mudamba kuluhlu lwaba kuzijeziso zenotho. Kwasuswa amagama abantu abalichumi lane 11 kuluhlu lolu. Amagama asusiweyo ngawabalandelayo iningi lingesela iningi lingelabhubhayo uKenneth Manyonda, Simon Khayamoyo, Parents Shiri, Absalom Skosana, Joel Bigimatiza, Paratsai Zimondi, Morris Sakubaya, Edwin Muguti, Selina Pote, Olivia Nyembezi Muchena, Lotenda Isabanu. Umbiko lo uthi abanye abasuswe kulolu luhlu ngabangasekho ezikhundleni ezingenza ukuthi bancindezele ilungelo likaZulu. Elemelika lithi uMdamba wahlukuluza uZulu kusukela ngomnyaka ka-2020 ejezisa abamabandla aphikisayo kusetshenziswa imithetho ye-COVID-19. Njalo nyakenye wathi abavela kwamanye amazwe bengazavunyelwa ukuzohlola ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcithi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho lezi ziqondiswe ebantwini abangabusi kahle ilizwe kumbe abangawenzi kahle umsebenzi abaqondene lawo. Ungananzelelwa ipolisa leli lifakiweyo lapha lili ipolisa elenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo. Ngakho ke lifakwe kuma sanctions ukuze iZimbabwe ikhululeke, ukuze iZimbabwe ithole i-democracy, ukuze kube lokhetho olukhulu lekile elizweni. Izenzo zakhe zephula i-constitution, zephula umthetho weZimbabwe, zilimaza abantu beZimbabwe, zenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokhetho olukhululekileyo lona lufunwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho ke ejeziswa ukuze yena labanye babe yisibonelo ukuthi Melika isoziyamukele ukuthi abantu bangalandeli umthetho wabo, bangalandeli i-constitution yabo, kanti njalo bavimbele inkululeko yabantu beZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi kuthiwa bakhona abanye abasusiweyo abafakelwa izijeziso lezi. Kungakutshengisani siyazi ukuthi abanye bakhona kuthiwa ngababhubhayo.
Ungananzelela abasusiweyo abaningi bakhona yilaba babe sebedlule emhlabeni asebefile, kube sekusiba khona abanye asebeguqule impilo yabo ukwenza kwabo. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kukhona abantu abaguqulwa isimilo sabo ukwenza kwabo yilezi zijeziso zenotho. Ngakho ke ziyasebenza. Ungabona kusiba labantu akade besenza okubi ubone bengasakwenza okubi kutsho khona ukuthi bebelimala kakhulu ngakho bakhetha ukuthi kungcono bangaqhubeki ngokona ukuze baphume kuma sanctions bakhitshwa nje kuyisibonelo sokuthi abazondwa kabalwiswa kodwa ke kuqula indlela owenza ngakhona kuzaba lenguquko futhi la kulabo abafaka izijeziso zenotho kuwe baza kususa ebuhlungwini lobo njengalokhu usuziphatha ngendlela ehloniphayo ngendlela eyamukelekileyo elizweni lezibabo lasemhlabeni wonke jikelele.
Yona indaba yezijeziso lezi sesike sezwa abanye besithi ngabe ziyasuswa ukwenzela ukuthi abezana PF bengatholi abavika ngakho khona kwehluleka kwabo. Ukubona njani khona lokho?
Into okumele kube kukhulunywa ngayo yokuthi kakususwe ukungahlonishwa kwamalungelo abantu, akususwe lokho okuvimbela ukhetho olukhululekileyo, kakususwe lokho kuyimbangela ye-corruption lokungabuswa kahle kwelizwe. Izijeziso zenotho lezo azifanelanga zibe yinkinga vele, akufanelanga ngabe sikhuluma ngazo. Asikhulumeni ngalabo abonayo abakithi ukuthi abonayo bayacatsha ngazo kakutsho lutho, kakutsho ukuthi zona ngokwazo sekumele zisuswe ngokubonayo ucatshe ngazo. Into efanele siyenze ukuthi lezi zijeziso zenotho zilethe inguquko kulabo abonayo. Nxa bengaguquki ukwenza kwabo akutsho ukuthi izijeziso zenotho zirongo, kutsho khona ukuthi mhlambe azenzwanga zaba buhlungu kakhulu, zisadinga ukuthi ziqiniswe zibe buhlungu ukuze zibalume ngendlela ezakwenza ukuthi babone ukuthi inguquko iyafunakala kakudlalwa. Kabayekele ukuphatha kabi ilizwe, bayeke ukuphatha abantu beZimbabwe kabi, bahloniphe umthetho, bahloniphe iconstitution, bayeke i-corruption, benze zonke izinto ngendlela eyamukelekileyo elizwe.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukansila kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami ngoba engalandeli izixwayiso zaleli bandla kulandela ukubuyiselwa kwakhe kulezi zikhundla ngumthethwandaba ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo uselobele umabhalane wekansila yakobulawayo umnumzana Christopher Dube emazisa ngalelo nyathelo kanye lokuthi sokulesikhenqe esikhundleni sikamnumzana Kambarami. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba kulandela isinqumo somthethwandaba kalalelanga isixwayiso esokuthi engaphatheki njengomsekeli kasodolobho wakobulawayo emhlanganeni we-full council meeting bengakacubunguli lolu daba njengoba ukansila Mlandu Ncube esaphethe lesi sikhundla.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uKambarami Tinashe uxotshiwe kubandla le-MDC Alliance njengokansila kaward 3 okutsho ukuthi akasenguye emsekeli kasodolobho wakobulawayo. Wayevele exotshiwe ngehlandla lokuqala njalo ibandla kalizange lithole ukusuthiseka ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi exotshiwe ukuthi uyanan zelela ukuthi ukwenza kwakhe akuqhubekiseli imbono yebandla phambili ikakhulukhulu. Kodwa ngalesi sikhathi kusanda ukuphuma lokho kwethulwe lidalele High Court okube emqoka indlela aziphathe ngayo esezenza yena ophezuke emithetho yebandla. Ibandla belimxwayisile ukuthi lisazohlaziya lesi sinqumo njalo liphe umkhombandlela wokuthi njengoba lase lithe kufakwe uMlandu Ncube njengo deputy mayor kuzamele kuphathwe njani lolu daba, luphathwe njani kwenzile ukuthi kungaphambanisi ukusebenza kwedolobho lakobulawayo. Kodwa lizakhumbula ukuthi ngeviki elilodwa amabili adlulileyo kwenzakele ukuthi kwehlulekwe ukuthi kuhlalwe i-full council ye-council kulo deputy mayor ngoba ubaba uTinashe Kambarami ubengafuni ukuthi athathe izixwayiso zebandla zokuthi ameceleni kusalungisiswa lolu daba. Ngakho-ke ngokwenza khonokho kuyabe kutshengisa ukuqinisela ukuthi kafundi njalo kazimiselanga ukuthi abe umuntu ongaphansi kwesisekelo sebandla eliyilo elamenza wakhethwa njengokansila we MDC Alliance ngomnyaka ka-2018.
Ibandla le-CCC lona lithi usobala ukuthi umnumzana Monzora usengenela kumbango wesikhundla sikamsekeli kasodolobho wakoBulawayo ngokuthatha leli nyathelo.
Okukhulunywa ngubaba uChiroza usomlomo webandla le-CCC hayi lawo ngawotshwala asingeke siphike ngawo. Thina akasikwazi ukuthi umsebenzi wabantu olemkhomba ndlela ye-constitution esegcekeni echoyo ukuthi umuntu kumele aziphathe njani. Sichile leyo mkhomba ndlela bese sisithi umongameli nguyofuna kube nje noma kube nje. Thina akasilakho lokho abalakho ku-CCC ukuthi abakhokheli babo bazenzele umathanda ku-MDCT kulandela i-constitution ku-MDCT nje yonke indlela esenza ngayo izinto ilandela i-constitution. Ngakho nxa engasalandelanga lokho obekuchiwo njalo obekuyindlela yebandla ukuthi siphathe lolu daba akulani lokuthi umongameli ubengafisa ukuthi kuthini, akulani lokuthi ubani ubengafisa ukuthi athi wehlulekile ukuzehlisa kubandla ayihloniphi nje noma ngubani i-constitution. Kuyabe kusitsho khona ukuthi kayiseyilo lunga lethu, angeke sisebenze ndawonye, asisebenzi ngokuthi upresident ucabangani, asisebenzi ukuthi siphatha amandla bani banyana ucabanga nebandleni, sebenza ngokuthi i-constitution ithini. Okwabo lokho kwe-CCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi sebenza nge-constitution eyiyo uThina Shekambarami angayilandelanga.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni ekuBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Swithan Chirohotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, yena othi kusobala ukuthi umnumzana Kambarami ubandlululwa ngokuthi iningi licabanga ukuthi ngomhlobo wesishoneni.
Na uMonzora wa engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa iMDC Alliance kuthi ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi MDC yiyo elenani elisekela elezanu PF eParliament la kuma council. UMonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha ongasokwakhe, wathatha lokho kwaku mele kube ngoka mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uKambarami bevele bemqophile laba bamzondayo bakoBulawayo, yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise uxotshe uKambarami laphana khona uKambarami ngasuke ancintisane nomlandu Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi yinto esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuKambarami ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo 2023 kube lokhetho lwamakhansela, Kambarami useza ubuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uKambarami nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalo, waze waxotsha laye umnumzana uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi. Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abathanda ukubandlulula evele uhle ahambe labo uhle athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le-MDCT lona elithi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyawubonga lowo mbuzo, abantu bazizwele ngendlebe zabo. I-MDCT ikhuluma ukuthi umlando Ncube lilunga le-MDCT. I-MDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yi-local government minister
ministry ithi yona uNkambaram Gaseyilo ilunga le MDCT. Into esimangalisayo nje ukuthi laye umlando silaye kuma group awe Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngeke ngakhuluma ngathi mina iMDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaNkambaram besithi uNkambaram gaxotshwe ngoba yena elichona ngoba enxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu deputy mayor. Nga uNkambaram engasolunga le MDCT umlando ke umlando sileke kuma group e Citizens Coalition for Change why yena engakhitshwanga umlando. UNkambaram bathi lichona yena engasochona ukuthi uNkambaram isinyanja. Njalo uNkambaram ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa kuphela indaba clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uNkambaram.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla lesicc kobulawayo obexoxa lo sithandekile emhlangano Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMalungwane esigodini zilimele kulandela ukuhlasela kwazo ngabemba igolide otshekesha abazakala ngelokuthi ngamashurugwi. Leli phephandaba lithi kulezakhamizi ezilithumi ezithwalelwe esibhedlela njalo impahla ebalisa izimoda lezindlu zatshaywa amafasteli zaba ngamangobongobo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lilodaba lokuthi inhlanganiso zakwele South Africa sezifake amandla ukuthi eleBhilitane libuyisele ilitshe ledayimani okuthiwa yilo elikhulu emhlabeni elathathwa ngeleNgilandi kudala. Leli litshe libiza izigidi ezingamakhulu amane US $400 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chona njani Studio 7, chona njani hayi thina sichone kahle sibili, ngikhula pa lekhuma loSpana. Into ekhulunywa ngo umnxuse wapresident weZimbabwe uhulumende wethu. Mina vele lo enxusiwe lo benganxuswanga kumbene engahambi emngcwabeni lo akusizi ukuthi ahambe kiwo ngoba akalunganga ungumbulali. Akulansizo lokuthi etholakale khona emngcwabeni lwana ngoba kukhaza kuphengolezinhlona ngokubalwa lamakhiwa baxotsha babulala benza into yonke engalunganga engavukakiyo. Kimi lokhu lo bengahambanga akusizi kuyafana nje lo becatsha ngokuthi uyabe ngekho yabe ngaphingathi ngamanga kuphela. Ungumbulali ohluphekisa abantu abalalungelo labelizwe ndawo behluthekiswa nguye. So kudingeka kula sidingo sokuthi ahambe angahambi kasilandaba laye uyisijeziso yena ngokwakhe ekuphileni kwabantu. Bekangazange wakubonakala khona emngcwabeni ka-Elizabeth. Hhayi asilandaba lakho asisamphathe njengomuntu olelungelo ebantwini. Angibona ukuthi ukhona osamthanda loba omakhelwana loba amazwe ejikele lomhlaba wonke ngesenza abasenza phakathi kwelizwe laseZimbabwe behlupha abantu bephila nzima abantu bengakhululelanga abantu ukuthi bakhulume into yonke abayithandayo ngokwenzakala elizweni. Yithi abesisakhulayo esesifuna ikusasa lethu akalunganga lo muntu. Ayisiki ukuthi yena maye khona kule ndawo uyisihlahla esifazi kufana lesihlahla esihlangelwe emanzini. Ha kuyafika isikhathi ase siyabona sife.
Salubonani Studio 7 balaleli bonke nje ngezindawo ngezindawo. Kanti ngicela ukubuza lo baba lo obekhuluma lapha esithi ungamthiwa ubona ngeze note emathebeleleni uthe wanke kusetshenzwa njani njani ekhuluma ukuthi kusetshenzwa soso. Ubuziwe laphana ubaba lo ukuthi why amaNdebele engaqhathwa azange waphendula. Abazama ukuthi bekhulume nje bephendule ukuthi why amaNdebele engaqhathwa laye le Ndebele kuthiwa ungwenya nalo baba lo okhulumile lapho kuthiwa ngomkhulu nje wezinotho noto lo abantu bona lawa abakhulu nalabo basemathebeleleni abakhuluma ukuthi uhamba njani amandebeleni ndabe ngaqhatha abe ngamandebele why bona befuka ukuchallenge abehlumphini
yibona uphendulo baba lo obuzayo ukuthi kanti triple C le MRP kubangwa i-triple C ayibangisi MRP MRP yebangisa i-triple C ethethisa i-triple C ngamalanga ngamalanga ngoba yani MRP phela ithunyiwe izana kanti indaba iMRP ingathethisi izana yonilwa lelo chamisa triple C angazi ukuthi vele ifunani uyazi yikho sokusenza thina abanye esasingayizwela sasingaba ngama-sympathizers ayo MRP sizondela khonoku kuthi yona kulokuthi ilwe le nyoka esendlini ilwa le triple C kutho ukuthi ithunyiwe phela yikho sesibangala ukuthi kanti yona iMRP leyi indaba silwa nomuntu ngeke embusweni MRP yethunyweyo izana ukuthi zobangisa iTriple C idisturb eyitshontsha amavotes nga kuTriple C wenze ukuthi izana iphume shoot hayi but iMRP into eriding ngayo vele ayinasupport ingazi yenzeni ithini sesizona khona ukuthi lo leader wabo wathethisa unkomo ukuthi unkomo wayengumthengisi ulwa le Triple C vele asisayizwisisi ukuthi kanti izana encane kumbe ku yini njalo omunye uyakhuluma khonapho ukuthi eSouth Africa usesithi lingaxotsha abantu beZimbabwe yena umqondisi lo yena esithi ngwele mthakazi kusho ukuthi yena ungena zonke indawo ulamazwe amabili iZimbabwe lemthakazi kasazwisiseki khonapho ukuthi uthini
ngiyabingelela kustudio 7 nabaleleli ngibingelele lomthwakazi wonke jikelele studio 7 bengicela bakithi ukuthi nami nifunde ama-audios ami lawo lewafaka lalelwe ngabalaleli ngiguqile khona la ngiyacela mina ngiwasemathebeleni South ngikhuluma ngisemzansi Africa lapho engabalekela khona ngoba kungasekho sizwe ezweni lakithi Africa lapha nami engicashe khona ngicela inkonzo yikho lapho engithola khona isinkwa nakhona kungemnandi bese ngimangaliswa yilaba abantu bakithi abakomthwakazi abalokhu njalo njalo nje bediscourage abantu bechothoza imthwakazi bethe imthwakazi yana bayazi into abayenzayo lokhu you'll never do it in 100 years kambe bantu bakithi ngempela 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 abantu bakomthwakazi kukhona umuntu wakomthwakazi ongakhuluma ngale ndlela engiza likhuluma ngakhona liboya ku-YouTube libheke limamele amanye ama-documentaries akhulunywa ngabantu abasindayo ngesikhathi sempi abasinda ngesikhathi segugrawundi thina umbuso lo khona oweZimbabwe ugovernment weZimbabwe kithi emathebeleleni ne-Midlands awuzange wenze lutho ayikho inguquko abayilethayo inguquko abayilethayo yikuletha igugrawundi izobulala abantu into le yashiyenzwe ngumlungu kithi lokhu injalo i-development ekhona endaweni yakithi emathebeleleni i-development esizenzela yona thina singabahlali singumphakathi zama ukuhlanganisa lokhu nalokhuyana bantu bakithi kanti yini lilenzondo komunye kwenzakalani sizondana singabantu abayi-one why lichothoza imthwakazi kangaka kungenxa yokuthi lina alihlalanga yini phezu kwedubo lolo ehleli phezu kwalo abantu bakithi babulawa kangaka i-closure siyitholaphi thina uma kungazanga kube uhulumende abuye kithi aza kusho ukuthi uyaxolisa thina singumthwakazi vele sifuna ukuzimela asifuni i-presidential thina sifuna ukuzimela sodwa kambe njengoba ama-borders asemathebeleleni mangingakho mistaken ayi-4 wonke la ma-borders nguphi umntwana asemathebeleleni osebenza khona lapho from to security guard kusiyogcina emuntwini oklina ama-toilet khona lokho kulungile yini kusiyalandwa abantu basempumalanga bezosebenzezwe ey'ndaweni zakithi thina abantwabethu bekhona nabo bafundile bengayitholi imisebenzi mase bebalekele egoli la igoli esitshaywa khona futhi kuthiwa asifundile how mandebele wake up and smell the coffee mntwana wasemathebeleleni mntwana wasemathebeleleni akuzibuze uzinuke bakithi ngiyabonga
minjani kwistudio 7 Hayi mina kwalamhlanje ngizoxela uChris Gande nguye ezokhuluma ngaye ngisoze ngikhulume ngezepolitics. Chris Gande amalanga lawa nguye ozivala inews zika Studio 7 ezivala kanjalo nxa sokubalwa amagama akhulunywa ngabantu isikhathi sethu esikhulumayo uzathola uyabe lokho efunda ama audio afanayo le audio le iseyiphinda umbo ngokwesingaki le audio uyalo umuntu okhuluma ngabantu laba owayekhuluma ngabantu abathathelwa ababulawe labantu abangu 10 ngeground seyikhuluma kangaki namhlanje umhla ka 15 September useyibala kangaki thina wethu siyawathumela ama audio kodwa kawabali but lokho ebhizi ekhuluma ama audio akhulunywa kudala le last week imbe last of last week lokho ephinda sema audio but awethu esiwakhuluma nxa sikhuluma ezepolitiki kakhulume ngakho kumbeni yenu sonda amagama esebe siwakhuluma hayi siyacela phela lati Studio 7 ifunda ama audio ethu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngithathe ke leli thuba ukuphendula umlaleli wethu wokugcina. I-Studio 7 ayisekeli hlangothi. Nxa umlayezo wakho ungadlalanga emoyeni kwandise ukuba izizathu ezimbili. Umlayezo wakho mude kumbe ulamazwi athukayo mhlawumbe akhuthaza inzondano emphakathini. Ukuphindwa kwemilayezo eminye kuyabe kuliphutha. Siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi singaphindi imilayezo kodwa ngesinye isikhathi iyafohla. Ingene kuleyo iyabe ivele isidlali ingakadlali yona idlalile. Lisixolele nje konapho. Mayuyu Zulukandaba. Ukwezemelika ucwaningo olwethulwe kuliviki luveze ukuba inani labantu abathi umongameli Joe Biden wenza umsebenzi omuhle selikhuphukile. Kunyanga isanda kwedlula amanani la abekhomba ukuba emalutshwana abathi uBiden wenza kuhle umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo kunjalo amanombolo abantu abakhwabitha umsebenzi oyenziwa nguBiden asuke ku 36% ngoJulayi yeqaya ku 45%. Kukhanya abantu bakhwabitha lokhu akwenzayo esehofisini. Ikakhulu inumber lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats party yakhe ngoba kukhanya abantu abakuphathi yabo 46% baya-approva umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayiyi-31% ngoJulayi, so kule 15% increase ngendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident uBiden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo. Sibonile ukuthi kwaphasa ama-2 bills aqakathekile kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazo kwaba leyinye okuthiwa yi-CHIPS Act, ethi ama-chips amakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile nge-26%. Okunye akwenzileyo sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increasile ama-interest rates okwenza ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo, so lokhu kuyabenefitha i-current president.
Khona kukhetho oluzayo ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simnengi kakhulu bengamvoteli?
Yeah, kuma-election abuyayo ka-2024 ngibona ngani uBiden uza runner for a second term. Angila sure ukuthi engayenza one term achiye kunjalo, kodwa bekungabe kungumbono omuhle nxa ukuthi kungasoze kuphambanise itikiti lama-Democrats ukuthi yena aziphumulele ukukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba umpresidenti for itikiti lika 2024 kodwa lokhumbwe nangani uzadithethwa ukuthi ama-Republican ngubani candidate yawo ngoba kumele ukuthi iparty leparty ifake icandidate abayibonayo ukuthi izanqoba.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini ohlala ke ngapha kwele Melika edolobheni le-New York. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke indaba zethu zantambama ziyaqhubeka malanga wonke. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo.